abezempila kahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa umkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli iingual hernia leumbilical hernia, yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona. Kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nangu udokotela wethu Ndebele.
Yena yenzakala endaweni ezijineyo, yakwanisa ukwenzakala esibhonweni, kwanisa ukwenzakala enxulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So ihernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nasamncane siyamelela athi angakhula xa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa udokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube lehernia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyana ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le hernia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eright inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu, ibhundu lakhona lingekho buhlungu but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki, ekliniki basebengirefe empilo, empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo weyini yalo engangilawo amathumbu ayabe ephumile. Isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sesebhokozile laphani aphumela ngaphandle. So yiwayekhanya like elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Q Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.